Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine. Kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Ngiyasakubona khonoko usenzakala ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunandelela sokucubungula sabona ukuthi into elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa ngenxa yefundi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okamasu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abuye lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process le-validation process e-Citizen Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolu ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Ngibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazo. Uze zabona laba ababhale ucabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSiven Chirotsa labanye bakhe ngamatshona avele eHarare. USiven Chirotsa uzalele eMidlands. USiven Chirotsa lo ukhulele koBulawayo wafunda ubabheni lo Amkela, uThemba lo Amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSiven yena engumntaka masengwayo uMasithole. Kithi abantu abanjengabo Siven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-P F ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngiyeke sanqoba iZANU-P F nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ngene emakhokhovo, hhayi lokho singamlwisa sibuliye nalo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-P F esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla angikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Ngase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinakunywa kwezigaba lokuthi ayi-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi ukuthi khathi esivele baminga. So khonoko kodwa nxa sikhanyela ukulungiselwa kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezekhi bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela ivindi enza emakhaya, sibona ukuthi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunenge wakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula ka 2018 zofika lamhlanje akulanto esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasithengisa ukuthi ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela lemi imithetho ephambana nezokhetho imithetho nalo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla athiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzela ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeyi-ZANU-PF sibonisiba lemihlangano iganga lonke asikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulo mhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imihlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo khona kuyi-problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame lunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election leyi awusoze sibile ukungena uchelezi into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi yokuthi enxa sabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho kuthiwa ngama-electoral reform
akulanto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwe-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla libusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 le-ZANU-PF lalokela imeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela ethiyene engcono ngokunjalo abantu election bayifuna sokusiba ingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela ukuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile kunxa sebehambele baya ekhethweni babe leshiwo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana babe le ndlela ehlampe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusela i-ZANU-PF alingena ngeneli khonaphana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa kuze kuphutshe impumelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khonoko kuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuciko obuphekameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ibandla leZaphu izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo leZipra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njengeZaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uvuma indaba uMafela okaMasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZipra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZipra so sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulelilizwe
ekutshoneni kukaMasuku wayeleminyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986 kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha
zibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo icourt yamkhulula bamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketane abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona-ke simkhumbulula uCout ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho-ke namhlanje uJob Sikhali usejele, ingakho-ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu u-Andrew Ndlovu omunye obe ngumsekeli kaloCout empini onguye usecretary we-national security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje e-CRR labanye abe-MRP labasejele. Kuyatshengisela-ke khona ukuthi laba bathakathi ababulalisa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi owe-On Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili u-Edward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali le. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salibonani basakazi bakastudio 7, nganginjani lonke? Hayi, lokhuluma nguNcube esigabeni sekubhala. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngicebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha ngawuthi akunqanda kuyagijima lapho kuze kuthi bhu 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 faka ngisimsila kubaleka okuyidonki ngasuku. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayinake ngiyitshoyo. Izanu isisuthi umno tonke olapho eZimbabwe isilitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele kwisithi Zanu PF baba uMnangagwa ukuthi-ded lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu kuthiwa liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe bona besidla igoldeso imali yeZimbabwe imali yenu. Kakhulu abantu engibatshelayo angikhethi loba liyoveti angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi kususela ngo-8 liholise i-2 kg yethukela i-2 liters yamafutha i-50 kg kalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalilelayo bona besenza so yinto elabalandela khona le kubomozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalilelayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kususela namhlanje izanu kususela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazilazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane lidilizele into eyenzakalayo yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenzwe izanu ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kususela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks ibuphi isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo ngakulokhu kholisi kuholelwa i-50 kg yemumbu uzaqhubeka ukuthi iphambili ngezana.
Studio 7 ninja siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho ukukhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sangasengazwakali kahle khuluma isishona ngathi umshona mangini. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena uyamangala amandebele siyakhala sithi hey mina ngakwabulala abantu abantu bagcwele ibhalagwe abantu bagcwele ibhalagwe. Kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiwo futhi lokho igijima emva kwamnangako. Sithi amashona afaka afaka umnangako amashona afaka umnangako hey amashona afaka umnangako. Akula ethi akula amashona afaka umnangako amashona nokasa amfuni umnangako kasa ayifuni zani PF ayinafu. Ama imnangako landelwa yithi abantu bamalesindebele. Mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo. Kona lapho ukhuluya khona ngokhetho lozani PF YouTube lapho. Kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona ba radio mabizo abo nabantu labo abantu bezana abaphuma bekhala bengamandebele bethi ba radio mabizo abo. Awasaveli ku ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona balandele zani PF bengaba ngabantu besindebele njalo futhi okwesibili. Kuvele khona lokho kuwrong. Sikuyabona ukuthi abantu besindebele nebaseseningi abalandeli zani PF. Kodwa masijika lapho sibe lokho sisukela emashona sithi emashona hey wafake zani PF zani PF zani PF zithanda. Akula zamashona afake zani PF la. Abantu besindebele mabeke beke nje ukuthi beloko bebekhuma manga. Abantu besindebele the most yabo ibabalandeli zani PF the most yabo. Ngenxa yani ngenxa yokuthi bafuna ukudla. Abalandeli ngokuthi bona bafuna ukuphusa oro ini. Balandela ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithule izikhundla beyodla. Ngoba uma ifike lafana izani PF izothiyona. Hayi ningamandebele siyamjoyina ubona ukuthi asini advise sithini sininikeza izikhundla. Sebejika lapho uthi mina sibuye lemuva manje as izani PF asakwa ukuyikhipha ngenxa yani. Ngenxa yokuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla. Abantu mabeke beshare nezani PF. Silwela ibandla lesihluphekela lifana TPC. After that sizayazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla sokuwrite. Hayi umanda akusesikhathi sokukhalela ukudla Studio 7. Isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo ngiyabona.
Ngibingelele ku Studio 7 ngabe njalo ukuphila basakazi kanye labalaleli ngezindawo lapha abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezani PF ukuthi nanzo ke kawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki Beit Bridge beki imigwaqo. Kodwa ngithi masilalela inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe. Mawusi efollows uya kwelinye njalo. So bantu bezana uPF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje. Phezwa lokho kuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina. Laya ezikolo zokuphikisa. Liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right. So lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endibaphuma ka ngekhona ezandleni zezani PF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko ke. So ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nazo izani PF sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izani PF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izani PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe. Hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi. Sekelane lezanu PF. Ngiyabonga.
Yebo, 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 Studio 7, Studio 7, ninjani, team yonke, ninjani, tungamini, ninjani, nonke nje, yazini, nonke, team yonke, bantu, hayi, siyasibonge nje, masi, izi, igwalwa, indaizu, esipetu, nje, wako, Studio 7. Kwa, mkaba, nje, uti, nge, mposele, na maka, lanchi, mbagi, iti, uti, hayi, indaba, giza, shupu, mpe, liza, shupu, atesi, kangelani, ndibonu, uti, kwenu, kwenzalala, laba, bandu, wanala, babantu phela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngapi laba bantu isigebenga lezo kwenziwani abantu lezimpapo sekhona kabantu abafuna bafaka emusebenzi laba bantu siyasibangela noma sibona into esifana nazo nalizo sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babona phela ngoba leli lizwe lapho liyakhona khona siyasisakwazi khangela izimali ezitshontshwa khangela izimali ezitshontshwa besisabeka phela lokho sisabeka lokho hayi siyabonga.
Studio 7, Studio 7 ndivuka njani? Khuluma lo Limkani osesiganda cela imfundo yerekhodi kodiyam le ikati abantu bakithi ezimpopi banjani andonke bevotela izani since izani le 40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izani abantu abanjani kahle kahle bona abavotela izani kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezani but yathola umuntu onke egiya ngezani uzani uzani yini izani
lithona njani mtunga hayi thina siyatshona Inhlelo zenilezi elizenzayo lezingathi ngemva kwe-news ezipheli zamanini ukuthi likhulume isindebele besishona kucace kuzwakale kuthathe isikhathi so zafica ukuthi inhlelo zami okuningi kwakhona liyaba likhuluma isikhiwa kuphela isindebele sishona ngiphonga ukuthi nje cwayile yijalo litshela thina kumbe litshela labo abaphetheya liyenzela bani inhlelo zami liyenzela thina kumbe lenzela abaphetheya nxa lisenzela thina yenzanini kube feli ngapha langapha kufanayo isikhathi inkulumo yende yakhona le ikhulumayo nxa likhuluma isikhiwa esiqakathekisa ukudlula
Studio 7 Chris Gande hayi ngiyakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePhashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePhashu ward ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungela kulwisana hayi twalumbalobo CCC hayi batondeza kuti ni party ijesn party mpati tuli kulumbalobo kakambota kwemusindo bantu bakhetha bantu mbali kuyanda kata kweproblemu yachitikana hayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawina ngondale kuyanda ku password excellent ndalumba password
au sanibonani ku Studio 7 ish alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa ngomahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngampama opposition party okanjani asikaze sizwe phela kuthiwa umuntu wezanupf botshiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezanupf sesigidenge
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethweni ndaba kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo uTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umanji othonisa udaba lwakhe uMnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe. Okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube loMnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapha kukhanya ipolitiki, it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi. Ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqaliswa ngenxa yepolitiki. Waba lecala ngendlela ayavala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitiki ukuthi aze awini. So, and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive ipolitical. Ukuba khona lecala. Kanya kwasuka kwabaleka ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump sevela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikaziko kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uVoted Cruz abantu vele asabehlala vele besejele labane labo Marjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okokwenza leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
Netanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesu zama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke waqaliswa watholakala eguilty lokho kuma appeal ikesefuna ukuthi iSupreme Court ngoba bathi la yangene phakathi not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye weIsrael wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and delay demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye wathwala nzima so lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho yasebenza seven ukuthi thina kithi abakithi bebelenhloni njengobana bala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu bela abangathintwayo abadlela sandana inotho yelizwe. Kuyatshengisela ukuba amanye amazwe asebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe lenhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.